Kuhlangothi lwabasakhulayo kuMDC ekhokelwa nguMnumzana Nelson Chamisa batshengisele bephuma emthethwandaba beveza ukuthukuthela ngemva kokunanzelela ukuba uMnumzana Job Sikhala akalethwanga ukuzothonisiswa namhlanje. Lokhu kungemva kokuba sebezwe ihungahunga lokuba amapholisa esemthethe amusa eMashingo. Elinye lamagqwetha kaSikhala u-Advocate Innocent Gonese ulandisela intatheli izindaba ngokwenzakeleyo.
So what is happened is a violation of this constitutional right, it's a deprivation.
Okwenzakalayo lokhu kuyikwephulwa kwelungelo lakhe loluntu kanye lolokuthi athole omelayo edabeni lwakhe. Sasazi ukuba bamuse ngaphi, njalo njengokutsho kwami ngaphambilini ukuba bekwenziwe isivumelwano sokuthi uzokumiswa phambi komthethwandaba we-Magistrate Court lapha eHarare eRotenrow. Ngakuhlangothi lwezombusazwe sihlezi sitshelwa ukuba sesilandela umbuso omutsha, kodwa engikubone namuhla kuphambana lalokho kwedlula lokho owakusenzakala ngesikhathi sombuso kaRobert Mugabe. Angikuzwisisi mina ukuba abesipholiseni bebengenza okufana lalokhu abakwenzileyo lamuhla ngendlela abayenze ngayo. Lokhu kusibonisa ukuba kawukho umahluko kundlela sibuswa ngayo.
Isikhulumeli sebandla uMnumzana Daniel Fortune Mulukele uthi bagidekile ngalesi sehlakalo esithi kuyadanisa ukubona indlela abezomthetho labachutshisi abaguquke ngayo bona beke bavumelana ngaphambilini ukuba uzothonisiswa eHarare uSikhala hathi eBikita loba eMashingo.
UMnumzana umhlonitshi uJob Sikhala akasenelisanga ukuya lapha. Amagqwetha abuyile ebethembisa ukuthi uzabuya, kodwa okwamanje asikaqinisi ukuthi ungaphi. So sokucatshangela ukuthi usihanjiswe eMashingo. So laba abahlabelayo ngabantu nje abatshengisa ukungathakazeleli indaba esikhona yokuthi asikwazi ukuthi umhlonitshi uSikhala ungaphi. Bazondile bafisa ukuthi kube ne-justice. Ngakho-ke njenge-MCC thina siyawuthotoza okwenziwe ngabantu abarana amakhosethu kha ngathi ipolitiki sesesigqathekile kule justice.
UMnumzana Mfundo Mlilo isakhamuzi seHarare uthi okwenzakeleyo kulihlazo elizweni elibikwa lilandela umbuso wentando kaZulu.
Thina kakusiphathi kahle njengezizalwane zeZimbabwe ngoba sibona ukuthi amalungelo abantu akhandi kakuhle. UJob Sikhala unalebo Job Sikhala akula nto enzima ngathi enkulu kakhulu ayenzileyo, ubekhuluma laye njengomuntu weZimbabwe ohluphekayo ukuthi ilizwe lethu lilenduku eziningi, akula fuweli, akula magesi. Xa uhulumente akwanisa ukuthi anike abantu esingathi ama-social goods, kumbe nxa uhulumente wangena ngokudlamuzamu atshintshe ama-elections, kulelungelo lokuthi uhulumente onjalo atshintshe.
Umgcini sihlalo wohlangothi lwabasakhulayo uMnumzana Tererai Obey Sithole laye uveze ukukhathazeka.
Okutenda imatshintsha nefungano kwamaita pano kuratidza kuti solidarity sekutara kwatinoita.
Ngiyalibonga balandeli bebandla ngokuza lapha ngobuningi benu njengendlela yokutshengisela usekelo lwenu lomanyano ngoba singabantu bani. Sibuthene lapha ngoba sisazi ukuba omunye wenkokheli yethu uyahlukunyezwa ebotshiwe.
Kusenjalo unobhala jikelele wohlangothi lwabasakhulayo kuMDC u-Ostalos Gift Siziba ubotshiwe namhlanje esetheswa umlando wokutshotshozela udlakela elizweni. Ngaphambilini abasakhulayo laba beye bayatshengisela ukukhonona kwabo emthethwandaba kamantshi lasenkambeni yamapholisa eHarare Central Police Station ekuseni anduba baphindele njalo emagumeni omthethwandaba kamantshi ngemva kokuthola umbiko ukuthi akaseyi kuthonisiswa khona uSikhala ebikwa esesiwe lapho adalela khona icala eBikita esigabeni seMashingo. Amapholisa ohlangothi lwe-Riot Police abehlomile axotshe abasakhulayo laba ngesikhathi behlabela ingoma ebezigcwele ulaka lenhlungu phezu kokwenziwe kuSikhala. Imele iStudio 7 iseHarare ngingumevisi Gama.